okuqala ukuthi inhlanganiso yesadaki ayikaphi singathi iripoti yabo yokucinta. So lokhu mhlawumbe ngokuphakamisa amehlo nje ukuthi abantu bangakhangela lapha nalaphaya. Okwesibili, mina njengomuntu owaba ku-opposition isikhathi eside, into engiyaziyo le ukuthi ukhetho noma yiluphi oluphelayo akumelanga i-opposition ivume ukuthi kuhambe kuhle. Indlela nje yokuthwala abantu ukuthi kuqhutshekwe lawo belokhu bekholwa ukuthi mhlawumbe kwelinye ilanga i-opposition izakunqoba ukhetho. Okwesithathu engikunanzelelayo ukuthi indlela leyo indlela elokuhlapha kakhulu ngoba isuka igcwelise konke okumayelana nelizwe njengoba njalo ngo-2018 abengekho lawo mavi-11. Yikho ngathiya iy'ndaba ze-opposition zonke nje ngathiyana lakho ngoba ngawubona ukuthi namadlwane kudlalwa ngabantu ngempilo zabantu sikhathi sonke. Abantu besehluleka ukuthi balungiselele ukhetho, besehluleka ukuthi benzinto ezingenza ukuthi banqobe ngokupheleleyo. I-politics kumele ibe mayelana lokuthi lo oyabe enqobile aphiwe ithuba nxa ehlulekile kutshiwo ukuthi wehluleke lapha nalapha, hatshi nje ukuba indaba yokuthi athelana amandla nokuzwana amandla. Kuhlaliselwa abantu isikhathi, kudlalwa ngempilo zabantu, iy'mpilo zabantu siqhubeka phambili. Amapolitishiyani zabo siqhubeka phambili besemandleni kumbe bekusephalamenti noma bengakusize ngoba khona ukwesikhona kusenzakala.
Ungathi ningalokhu okukhulunywa yi-SADC ukuthi ukhethwa luqhutshwa ngefanelo lokukhulunywa libandla le-CCC.
Ukhetho lonke olwenzakalayo akuswelakali okodwa okubili okungahambi kuhle, kodwa ngeke lokho kube yinto esingayazi ukuthi ukhetho lonke luphithwe. Loko lezo zisolo eziningi ezikhathi semakhothi mhlawumbe kungaba yikho kwenza ukuthi kungalungiselelwa ngokupheleleyo. Lokho kwakuqali ngeZimbabwe lakho e-America kuyenzakala nje ngabona u-Trump kathesi bayabotshwa kuyale kuyale, kodwa lokho akuzange kwenze ukuthi ukhetho lwabo olwayenzakalayo lube ukhetho oluphethwayo. So iZimbabwe akumelanga ukuthi ifakelwe ama-standards angazange asebenze noma ngapho, ngoba nxa kube ne-challenge singathi kube nokunye okuthizeni okungahambanga kuhle. Akuyabe kungathi ukuthi ukhetho lonke sikumele kuphithwe, kuyabe kuza kumele kunanzelelwe ukuthi lokhu lalokhu yinto singazenza kuhle sisiya phambili. Kusho ukuthi phela nebandla eliyabe libusa lalo liyakwanisa ukuthi ngomva kokhetho lona loluyabe soluphindile bangabona ukuthi mhlawumbe akuphumanga lokho abakufunayo labo bathi kukaliswa lapho sesingahlala sisezwa ukhetho siqalisa sichitha sihlanyele siqubule sihlanyele siqubule. Akumele kube yinsimu engavunwa le nje nginje mina ngiyisakhamuzi se-Country Park saphuma ngobuningi bethu sakhankasela uminister of finance umtulunye umntana member of parliament lakhathesi kubekho kubuhlungu ezinhlizweni ngoba ube ngumuntu engathi sibona ukuthi sizofethela inqubekelo phambili, kodwa sikuvumile ngoba lukhetho kube ukukhetha kwabantu. Ngeke sithi kuqaliswe kuthi ngokuthi thina ekade simfuna njalo kade simkhangela ukuthi anqobe asenzele inqubekelo phambili akasaphumelelanga. Abantu yikho abakhethileyo, siyavuma lokho sibambekele phambili.